So we see a descendant of VOA in the belly.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 2 kuNhlangula 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
kasiboni ke esikhathini esilutshwana esilandelayo ewesula lomthetho
osomabhizimusi kanye labathengi bathi uhulumende kumele esule umthetho obangele ukukhwela kwentengo yempahla ezitolo.
Indaba yamanzi emajawundeni iyahlupha kakhulu, sikhathaze kakhulu abantu. Sikhangelele ukuthi amanzi nga amanejwa yi-Municipality of Gwanda.
Baqhubeka bethwele amagabha avuzayo abahlali edolobheni leGwanda ngenxa yodubo lwamanzi. Kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi amathathu lasikhombisa 37 belomkhuhlane lo. Lokhu kwengeze inani lasebebulewe yi-coronavirus laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1599. Asebebanjelwe umkhuhlane sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 38998. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula kancane ezimbili 2325. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8878. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 678,003. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bona bazinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 353,278. Osomabhizimusi kanye lozulu sebecele uhulumende ukuthi esule umthetho owethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa owe-statutory instrument 127 osubangele ukukhuphuka kwentengo yezinto ezitolo. Umthetho lo ujezisa osomabhizimusi abala ukwamukela idola leZimbabwe, njalo ubaphoqa ukuthi bahlele intengo yempahla zabo belandela isilinganiso sokuthengiswa kwemali emkambo obekwe nguhulumende, i-exchange rate ye-1:84. Lokho kubikwa kuyikho okubangele ukuthi impahla phose zonke zikhuphuke. Osomabhizimusi bathi nxa ungesulwanga lomthetho uzabangela ukuthi kube lokusilela kwezinto. Kodwa unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi kaboni uhulumende ewesula lumthetho.
Uhulumende wethu ke kasiyo hulumende ke olalela ke ingcitshi ezincedayo. Singazi ukuthi ingcitshi ke azisebenzisayo yena uzithola kuphi. Kodwa ngokwazi kwethu kasiboni ke esikhathini esilutshwa esifitshwana esilandelayo ewesula lomthetho esayisikubone kusenzakala ukuthi sayisibona uhulumende kafuni ukuthi abonakale njengohulumende owehlulekileyo so kuzathatha isikhathi eside ukuze sibone ese reversa konoko uyabe ekwenzile sibonile esikhathini esidlulileyo uqale wathi khona imali yangaphandle kwamazwe akufanele ngisetshenziswe kufunakala sisebenzise ama RTGS ama bond kuthetheke singathi sasesisizwa sesithi abama business sebevunyelwe ke ukutrade nge foreign currency ube reversa umthetho wakhe omubi owaqala wayevele ufakile kodwa nxa ereversa kavumi ukuthi wayephambanisile ucatsha ngomunwe nxa sereversa ke iphutha lakhe so sizabona aleli phutha elichinja kodwa asoza lichinje kusasa liyathatha isikhathi ngokuthi ngukhulumende uvela olenkani ngukhulumende ongazwisisiyo ngukhulumende othanda ukuzilalela yena so asiyo into esingathi ingalungisiswa kusasa
umkambo wemali wona uminjani
ebekade sikubona ikuthi besibona umkambo owalayo ukuthi idola liku 82 le RTGS ikho kade sikubona uhulumende yena uthi khona i 82 umkambo uyala uthi khona akunjalo ikho kade sikubona ikho nje besibona abama bhizimisi xa be trader besiya befaka i 120 130 kumbe besiya phezulu so uhulumende angaza ke awubambe ngamandla umkambo athi i 1282 akusebenzi ngalindlela nxa kuyikuthi uhulumende uqhubekela phambili ezama ke ukumaneja i-exchange rate sizabona ukuthi ludubo ke esizahlala silalo loba nini akupheli uzawakhipha ke ama-statutory instrument abe manengi kodwa asoza ke aqede udubo esikilo ngokuthi umkambo uyabuphikisana phela lalokhu yena uhulumende uyabe kutsho
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Baloke bethwele amagabha avuzayo abahlali beGwanda ngenxa yokusilela kwamanzi kulandela ukuvalelwa kwezinwa amagetsi izesa neviki edluleyo. Lokho kubangele ukuthi ezinye izikolo zivalwe ngomvulo kanti lezibhedlela nazo zibikwa zisithi udubo lolu lungaqhubeka kazisoze zamukele izigulane. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi eGwanda Residence Association umnumzana Morvin Dube.
Indaba yamanzi emajawundeni iyahlupha kakhulu sikhathazeke kakhulu abantu. Sikhangelele ukuthi amanzi nga manejwa yi-Municipality of Gwanda ngokuzaba kwesinye isikhathi kube lula kuma-residence ukuthi bayenelise ukubalanda ngoba i-Municipality Gwanda ilama councillors asuka kuma ward ayiyo avotelwa ngabantu bekhangelele ukuthi balungisele abantu inhlupho zabo okuhluphayo okusuka kudidise abantu ingqondo ukuthi at the end of the day amanzi la asuka kuzinwa okusuka kube nzima kakhulu ukuthi abantu akula umuntu osebenza ezinwa owavotelwa ngabantu ngama residents ngama ward ngawadi ukuthi babakhangelele inhlupho ezibayihlelayo okusuka kudidise abantu ingqondo kakhulu emajawundeni ukuthi the government is very aware ngesituation lekhona eaffecta Gwanda also affected the Bedi Bridge ngoba singase sikhangele kuziqinti zeMathembeleland South ngapha iGwanda leBedi Bridge those are the only places zeloko zisele zingaphansi kwezinwa amanye amadolobha sayathatha ukuprocesswa kwamanzi sebezenzela but la madolobha amabili kusuka kumangalise ukuthi kungani igovernment isuke be totally silent ngakho amanzi lokho engaranwa yimunicipality ngendawo ngendawo
yena uhulumende uthini ngodaba lolu
sibesikhangele ukuthi amanzi avala kubhalwe last week sikhayela ukuthi maybe igovernment somehow izaba khona lapho ezangenela khona kodwa kusho ukudidiza abantu ingqondo kakhulu kuba sihluphe kuba pain kakhulu ukuthi igovernment is totally silent about it and kathesi igovernment yiyo ekhulumileyo nge department ye health besithi bona amanzi ukuze iCOVID-19 ivikeleke ukuthi abantu bageze ngamanzi irunning water but as it is igwanda sikwanise iviki bengelamanzi ukuthi abantu sokunzima ngoba endlini ukuthi umuntu angene phakathi kwetoilet azincede etoilet ungelamanzi akusayivumi
manje zona izakhamizi ziphila njani nxa amanzi ayabe evaliwe
sikukhangelele kakhulu ukuthi igovernment nga ingenele kodwa kusuka kusihluphe kakhulu ukuthi igovernment ithule akula lapho ekhuluma khona ngokuthi izayenza njani sokuze wakwana amalanga athize iviki siziphela igovernment ithulise itezwi abantu bengelamanzi okunatha benatha abanye sebenze besiya emfuleni kulomfula ukuthi awumchabeze okuthatha khona abantu khona amanzi singakhangela umfula lo umnyaka lomnyaka kulabantu abafela khona phakathi bedonswa injuza and igovernment iyakwazi lokho baningi la kulamapolice amaningi ezafela phakathi emanzi edonswa injuza befela khona ngale kodwa yikho lapho abantu khona sebehamba khona besadinga amanzi ngoba akusela enye indlela abangathola ngayo amanzi okuyinto ezizwa ubuhlungu yebo municipality of Gwanda izamile ukuthi kube namabhozi lapha lalaphana kodwa ngenxa yokuthi amabhozi maluchana amayangona akhupha amanzi angayeneliyo suka kube nzima ukuthi abantu basichone belayinile beqede ilanga lonke belayina namanzi uthola ukuthi abantu sebehlangana kodwa iCOVID-19 ithi yona i-social distancing kumele iqakathekile but ngendaba yamanzi abantu sebehlangana babe ndawonye lama mask ngendlela yabe sigqoke ngayo sekupho ngokugqokwa nje kona lokuthi umuntu sejahe ukuthi athola amanzi abasakunanzelela abasakunaki konke lokho okwempilo kuyinto ezisa ubuhlungu kakhulu
Umnumzana Morvin Dube ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeGwanda Residents Association. Ukhetho lokudinga umgokheli wePhalamende yamazwe aseAfrika ePan African Parliament lwehlulekile ukwenziwa njalo izolo kulandela ukuqhamuka kwengxabangxoza efana laleyo evimbelo lukhetho ngovulo. Amalunga edale leli adabukene phakathi phezu kokuthi umholi lo kumele akhethwe njani. Abavela emazweni asezansi eAfrika la senyakatho abagoqela beZimbabwe labe South Africa bathi kumele isikhundla lesi sintshintshwane kusiya ngemihlubulo yezwekazi. Kodwa abavela emhlubulweni ongempumalanga eAfrika lasentshonalanga abayibo abahlala bekulesi sikhundla ngoba bebanengi bathi kumele kwenziwe ukhetho njengemvama. OweZimbabwe okukomiti ebona ngezokhetho kuliphalamende unkosikazi Barbara Rhodes owezanuPF uphindile njalo wadlala indima enkulu ekumiseni ukhetho lolu njengalokhu akwenze ngomvulo encedisana labanye abagoqela umkhokheli webandla le-EFF kwele South Africa umnumzana Julius Malema. Ngomvulo amanye amalunga achayene kodwa izolo lanqabe ngekho ababambane ngezandla bekulokufuthelana lokuxokozela amalunga ejikelana aqatha abezansi eAfrika besemba phansi besithi akulakhetho olwenziwayo nxa isikhundla lesi singasoze sintshintshwane. Umnumzana Fortune Charumbira oweZimbabwe njalo elilunga leZANU-PF nguye oncintisa kulesi sikhundla emele umhlubulo wezansi yeAfrika. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Siyadumala kakhulu kakhulukazi nje uma sibona indlela laba bantu abayiziphethe ngayo nalokuthi yinto lena ekade ingaxoxiswana kufinyelalwene esivumelwaneni ngoba phela sizakhumbula ukuthi inhloso yale parliament ukusungulwa kwayo kwaba yikuthi ukuthi kungomunye womhlahlandlela wokwakha iAfrica ebumbene. Kodwa uma ngabe kuyukuthi amalunga eParliamente ezahluleka nje ukuthi babekezelelane ekukhetheni kobuholi, esingakusho nje ukuthi kusekude kakhulu ukuthi sibone ngeqiniso ukubumbana kweAfrica.
Sibona kulokuxhasana lapha phakathi kukankosikazi Barbara Rhodes lomnumzana Julius Malema labanye. Singathini ngokwehlukana kwembono yokuthi kuzophiswana?
Laba abathi akuzophiswane sibona ngathi yikho okungcono kakhulu okungenza ukuthi kubonakale ukuthi phela amandla ayahlukaniselwane, ngoba laba bathi akungenziwa ngaleyo ndlela yilaba bavele behlala bepha oselokhe kwafonywa leParliamente. Umbuzo ke futhi omkhulu kususi yini enkulu ngalesi sikhundla eyenza ukuthi la mazwekazi aseWest neEast bangafuni ukuthi bahlukane nobuholi lobo? Yini abayizuzayo kulobu buholi beAfrica? Mina ngokwami ukubona, ngibona ungathi iSouthern region yomalima naboRhodes ungathi umbono beza nawo yiwo ongcono kakhulu ozokwenza phela ukuthi wonke ama-region abe nakho ukuthi aphathe, abe nakho ukuthi abe nezwi, abe nakho ukuthi nawo azizwe eyingxenye yobuholi be-Africa. Banxa ngabe kuyukuthi ubuholi busiba ngancane, lokhuyana akunikeza isithombe sokuhlukaniselana amazwe ngokulingana. Ngicabanga ukuthi nxa ngabe kuyukuthi i-constitution ibingakuvumi lokho noma ibingelakho lokho, kufanele ukuthi manje bayibuke ngaleyo ndlela ukuthi ake bayishintshe kuleyo ndawo. Siyabezwa laphayana labo bentshonalanga Africa bekhala ngokuthi yingoba nina base Southern libona ukuthi aninazo inamba ezilivunayo ukuthi umuntu wenu awine, yikho selifuna ukuthi kutshintshwe iconstitution. Njengokuthi laphana uma sibheka uchairperson weAfrican Union unayo lento yongathi bafuna ukuthi ihambisa ngamariji. Noma ke nakhona sakubona unkosazana kwaba umzukuzuku naye okungazange ubelula ukuthi aze asiphathisane isikhundla, ngoba abantu abahlala beqokela kulamandla yibo laba base West noma ngathi ama francophone countries, kuza kwenza ukuthi iAfrica iphatheke kangcono nxa ngabe benga hlukaniselana amandla bezophisana ngokwamarijini.
Umnumzana Senzo Nkomo uhlaziya ezombusazwe. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi umthethwandaba weHigh Court ufumane owake waba ngumphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Walter Mzembi emsulwa kucala lenkohlakalo ekade eletheswa. Umahluli uthe izandla zikaMzembi zimhlophe njengeqhwa. Inkundla yesayithi yona ithi kubhubhe igqwetha lakobulawayo umnumzana Norman Paterson izolo. Linkundla ithi kunakanelwa ukuthi umnumzana Paterson nguye othethe umphefumulo wakhe. Kepha elinye igqwetha umnumzana David Coulthard uthi akunjalo. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Bantu baka Studio 7. Hayi thina siyaphila bantu baka Studio 7. Hayi okokuqala sike sisole bona abaphezulu omnangagwa lawo bantu ukuthi ngamakanika amatitsha imali bafundisa abantu abethu esikolo. Asingeke sibhadale inkalakatha imali kangaka. Ezifunakazi eschool fees abantu abethu bangafundi. Akuphakamisa abantu izinyawo abaseceleni kwakhe bake bakhulume la uhulumende akanika amatitsha izimali abazifunayo. asingeke sibhadalele abantu imali, sibhadalele uhulumende imali abantu bantwana bethu bangahamba esikolweni. Hayi, leyo angeke sizwe kade sirayithi. Uhulumende makaphakamise inyawo akhangele abantwana bethu esikolo ngoba yibo kusasa bayikusasa yethu. Njoba thina sehlwe ukufunda kusasa lomgabi. Hayi, umnanga akaphakamisa inyawo mana akabona ukuthi abantu bake bahamba njani ngoba sonke sikhala kuye ngoba ngiyokhokhela abantu. Nxa kungabuye ehlula phela kabeke izikhali phansi wabo umnanga akwaphela kubusa abanye. Hayi, ukube lokho esezizinto zakhe lapho singacaciwa ukuthi emvala phambili kunga. Ngaboni ukuthi abantu abethu bayafila sikhupha inkalakada zezimali ezimangalisayo ezikolweni la. Okhulumayo ngukhuphe. Hhayi, ukhuphe vele uthi ezesemdanisweni okukhuluma lo. Ngoba hhayi, asingeke sakhupha inkada zezimali ezingasibhadala i-school fees. Abantwana bethu bafunda kathu ngeviki esikolweni. Hhayi, mnangagakakabone mane plani ukuthi yena uthatha decision bani. Ngoba hhayi, asingeke sathatha i-decision thina namele athatha i-decision. Nxa kuthi kehluleka, hhayi, kathayise la ayiphumula phansi le. Ubusa abanye laba abangakwanisi ukuthi abantu bethu baye esikolo ngoba sikhala ngemfundo yabantwana. Thina sehluleka ukufunda ayikho sikwamanye amazwe singawazi ukuthi izophephela kungapha. Ya, ngiyabonga mina umfokakhupha umfokamvundla.
Siyalibingelela abalaleli basakazi bika-Studio 7. Hhayi, uhulumende into iplanayo le iphansi kakhulu ma eyakuthi khona abantu bazavalelwa bezibonela ukudla. Hhayi, lapho ukhuluma eceleni kuthiwa ujaya eceleni inyamazane uyikhangele. Likhuma Ezra ngapha eBotswana.
Salbonani basakazi nabathandi be-Studio 7. Lona okhuluma ngoGift Sonduku uMvokani Ndlovu laphana ePlumpy endaweni yakoGambu. Ngikhothama nakuso isilo ubulelani kalobhe ngola kamzilikazi kamashobana. Ngithi indaba ezitha bayethi basakazi bendithanda ukuphawula ngendaba ezinhle laphana esizibone eziphuma kuyo induna laphana uZwimba esithi umgabi akagwejwe engcwatshwe i-Rose Acre. Bemfisa futhi after 2 months kuphume esinye isinqumo sithi akagujwe futhi i-Rose Acre engcwatshwe emaswingo. Nini futhi egujwe emaswingo eyengcwatshwa le khona ngale maswina le ntshintshwa nje. Ma kusenzeka maybe next year futhi kusiyafika unyaka lo uthi uphela segujwe maybe ka-7 or ka-10 kuze kuphume isinqumo sokuthi etshiswe futhi umlotho wakhona uyefakwa emanzini or efakwe edamu. Kuphume esinye isinqumo futhi sokuthi idamu lapho kufaka umlotha wakhe ligqitshelwe. Ya, lithi ligqitshelwe kuphume esinye isinqumo futhi sokuthi idamu lakhona eligqitsheliweyo ligujwe futhi. Lithi seligujiwe bethathe wona lo mhlabathi wedamu lakhona uyongcwatshwa kwenye indawo. Vela I don't care thina ngomgabu ukuthi kwenzakalani ngaye. Ngabe vele kuyenzeka egujwe every year njengembambayila ngoba wasihlukumeza kakhulu siyimathebeleleni ngegugrawund. So ukuthi ugujwa kangaki, hhayi akula ndaba lokhu. Noma engagujwe ezimbi engcwatshwa ewirose ekhe gujwe futhi etshiswa umlotha wakhona uchithelwe edamu, idamu lakhona ligujwe ligqitshelwe libuye ligujwe, asilandaba thi. Ngiyabonga ngokuhlala ngisethembisa, nizama ukuthi isinqumo lesi sihle. Besifisa ete segujwe kanjalo kuzenini eyirose ekha International Criminal Court la ithatha umlotha wakhona uTM Chuchisi la yena lo phetheyo manje yenzwe njalo mayisefile. Ngiyabonga.
Angibingelele kuyo yonke imuli ye-Studio 7. Ngithi philani nami ngiphile nakubaholi bonke abaholi Studio 7 abalaleli nabafundi bezindaba. Ngithi philani nonke liphephe kuzo zonke indawo lapho enikhona. Inkosi nibusise. Ngithi nje isikhathi alo sami enginaso ikubona i-COVID pandemic eyihulumeni wethu ngoba uhulumeni wethu waseZimbabwe lapha ngaphansi kweZANU-PF usephenduke waba yi-pandemic kithi ngenxa yokuvala amaborder ukuthi abaphila ngokuthengisa bekwazi ukuwoda izimpahla ngaphandle kwelizwe laseZimbabwe ngenxa yokuhlupheka kwelizwe lemuli engaphakathi kwesigodlo. Siyabonga kakhulu muli ye-Studio 7 umathiya ngapha ePlumtree eMachinge ngaphansi kobuholi kukamxoshi esandleni sikaphahlana phakathi esigodlweni. Ngiyabonga
labo zobe kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ebona ngezomkhathi emhlabeni jikelele, iWorld Meteorological Organization, isixwayise amazwe asezihlengeni kuCaribbean kanye lelemelika ukuthi ahlale eqaphele ngoba kuza kuba lengozi yezikhukhula emangalisayo lonyaka. Ababona ngokuhlenga uzulu kwele DRC bathi abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 350,000 abadilizelwe izindlu ngomdaka wamatshe atshisayo aphuphuma kuvolcano yenyiragongo badinga usizo oluphuthumayo. Singene kudaba lwemelika. Umnumzana Joe Biden ube ngumongameli weMelika wakuqala ukwethekelela lapho okwabulawelwa khona abantu abansundu abangamakhulu amathathu 300 edolobheni leTulsa eOklahoma ngabamhlophe abalenzondo bebadubula lokubajikela amabhomba ngendizamtshina eminyakeni elikhulu edluleyo ngo-1921. Abamhlophe laba bachitha lomnotho wabansundu owawusendaweni ebizwa ngokuthi iBlack Wall Street eGreenwood lapho okwakulamabhizimusi abensundu abaphumeleleyo. UBiden uhlangane labantu abathathu abasinda kulesi siga asebeleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelikhulu kusiya kwelikhulu lasikhombisa 100 kusiya ku-107 years. Usisolile isehlakalo lesi uBiden esithi silihlazo embalini yeMelika. Uthe njalo uzulu waleli lizwe kumele achiyane lokubandlulula abensuntu. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondoba Nzimagonya.
Kubi kakhulu uVukankomo ukuthi ucuce omunye umuntu umphefumulo wakhe, umcucela ukuthi umuntu lo akafani lawe ngokwejwabu. Ile problem enkalakatha kakhulu iAmerica. Kanti ke lubana kuthiwa izwekazi leAfrika, lubana kuthiwa lilobukhokheli obuqotho, ubukhokheli singabufanisa labo madoda amabili eAfrika. Owokuqala kunguKagame, owesibili kungumuyi uMugulufi weTanzania. Lubana kuthiwa iAfrika iyathola inkokheli ezingafana lamadoda lamabili ayo ngikhuluma ngawo. Ngikhuluma ngamadoda athi nxa ecabanga ngomnotho acabangele isizwe, acabangele ukusasa. Bekuzadala ukuthi izwekazi leAfrika lithuthuke kwezomnotho kakhulu. Ukwenzela ukuthi abantu laba besihlupi ngoba basidelela ngoba basibona ngathi singabantu abampofu, ngathi singabantu abangabayanga. Umthambo nalo oyiwona owawusuqalwe ngabansundu bonaba abeTulsa ababulawayo babhidlizelwa lomnotho wabo. Ngabantu ababele njongo yokuthi unsundu athuthuke abe lamandla laye kwelemelika kwezomnotho.
Ilungaqedwa njani ubandlululo lolo?
Okokuqala, kumele ukuthi mina lawe uVukankomo sale ukubizwa ukuthiwa singabantu abamnyama. Njalo mina lawe uVukankomo kumele ukuthi singavumi njalo singakwenzi ukubiza amakhiwa sithi ngabantu abamhlophe. Ngoba ngingaka uVukankomo selokhu ngathwetshulwa yingwe, angikaze ngimbone umuntu omnyama, angikaze ngimbone umuntu omhlophe. Ngihleli lamakhiwa la, ngisebenza lamakhiwa la, ngikhomanda abantwana bamakhiwa la emsebenzini. Angikaze ngilibone ikhiwa elimhlophe uVukankomo. Sengike ngasibona isinosi siwa la, simhlophe qhwa. Angikaze ngimbone mina umuntu omhlophe uVukankomo. So yikho lapho kumele siqale khona uVukankomo. Sale nini ukuthi kulomuntu okuthiwa ngumuntu omhlophe lo muntu omnyama?
Umnumzana Mkondobanzi Magonya uhlaziya ezombusazwe. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Abamabhizimusi labathengi bathi uhulumente kumele esule umthetho obangele ukukhwela kwentengo yempahla ezitolo. Baqhubeka bethwele amagabha avuzayo abahlali begwanda ngenxa yodubo lwamanzi. Kubhubhe abathathu nge-COVID-19 kuleli izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.